umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena nabazali, sikhuluma nabazali njengoba ngikhuluma nje kathesi. Khonapho beke emhlangano emibili komakhulela nakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hhayi, abazali bayezwe esiwukhulumayo basilalela sofaba, siyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
Ibulilima West yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko ngezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mabe sivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende we-MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha inguquko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise yaphambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekelo sengawufaka ukuthi idamu mabhongane lapha engiseduzane nalo kathesi lapha, abazali qeda ukukhuluma ukuthi bafisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo. Ma kusenza amanye amanzi adonshe, abantu benzela ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo baba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga e-ZANU-PF. Khona ngapho eBulilima West kumi njani?
Baba Nkomo, kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu. Khona lapha nje ngiceda ukutshelwa ukuthi kubakhulela kulowo ndoda othiwa ngumadoda Mhlanga othembise omunye umama ukuthi uzamdubula ekhanda nxa ukuthi uhambe emhlanganweni ye-MDC. Lakusemasendo evikini edlulileyo abantu bebesetshela ukuthi mabengavotela i-MDC bazancitshwa ukudla. Izani yesaba ukuluza ukhetho lelo, isizame ukuthusela abantu ukuthi bayivotele ngenkani.
Ukhulume ikakhulu ngamadamu lemigwaqo eChuma, izikolo zona zimi njani?
Ezikoleni lapha baba Nkomo kubi. Ngithe ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathombe banyathela egangeni nxa ukuthi izikolo zibhidlikile. Ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakelwe ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientists abazakhulisa ilizwe lakithi. And then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona. Yikho abazali bakhala ukuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba sakithi sithuthuke.